Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngesonto mhlaka 21 kuNhlangula 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bakhuthaza abantu ukuthi balandele izikondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Usukulabantu abafika phose amakhulu amahlanu 486 abatholakale belo mkhuhlane lo.
Ndiyaxwayisa ukuthi lingaze lahlangana le libaningi lisenza izikoroni emalayinini empuphu.
Kulabanye abantu abamangaliswe ukukhululwa kukadokotela obhadaya moyo ovunyelwe umthethondaba izolo ukuthi ahlawule isibambiso sebheyili kulandela ukwetheswa kwakhe icala lobukhohlakali.
Bayenza lokhu okuthiwa yi-catch and release, bazomkhipha uyekele ekuhambe nomuntu.
Abantu abaningi bakhuluma ngosuku lwabo baba olwe-Father's Day.
Ngithanda ukubonga nje ubaba ukungikhulisa kwakhe noma engasekho emhlabeni.
Zalathulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi sokulabantu abafika phose amakhulu amahlanu 486 abahlolwe eZimbabwe batholakala belegciwane le-coronavirus COVID-19. Luthi kulabantu abangamathumi ayisithupha lane 64 asebesilile. Phakathi kwenani labasanda kutholakala bele COVID-19 abaningi ngabaphenduke ekhaya bevela kwele South Africa. Omunye wabo uvele kwele Portugal. Sokulabantu abayisithupha asebebulewe ngumkhuhlane lo osubambe abantu abafika phose izigidi ezilithumi 8,816,000 emhlabeni wonke jikelele. Izibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 466,883 asebabhubha emhlabeni wonke jikelele. Uyamemetheka njalo umkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika osokubhubhe abantu abafika inkulungwane ezilikhulu lamathumi amabili 119,719. Udokotela Solwayo Ngwenya ukudaza ukuthi abantu kumele balandele isiqondiso zokuzivikela kumkhuhlane lo umemetheka kakhulu nxa abantu behlangana endaweni eziminyeneyo.
Umkhuhlane we-coronavirus sungani uyaqansa lapha elizweni. Liyaxwayisa ukuthi linanzelele ukuthi umkhuhlane lo uyabulala unjengeflu. Yikho-ke abantu bayawuzuza nxa bephefumulela beseduze kumbe bebamba amehlabo lemlomo ngezandla phezu kuthi banombolelo amakhovula lapha umuntu achiye khona umkhuhlane lo. Liyaxwayisa ukuthi lingaze lahlangana libaningi lisenza izikoroni emalayinini empuphu lawechukela langaphi ngaphi. Lokhu kuyingozi enkulu kakhulu. Liyaxwayisa ukuthi laba abanye bahlale phansi abangenamsebenzi abawenzayo ukuthi bebelokhu behamba besiyalelana, kuyingozi embi kakhulu. Umkhuhlane usuqalisile ukubulala abantu. Liyaxwayisa kakhulu ukuthi sihlale phansi.
Ubona ngazani umkhuhlane lo umemethekiswa yini kangaka Dokotela Ngwenya?
Umkhuhlane lo yiflu, njalo iflu iyamemetheka ngesikhathi somqando njengoba umqando liyawubona. Kade sobala sonke sitshela abantu ukuthi baxwayise ukuthi bangaze bahlala beyenza ivikoroni bexokozela emalayinini lokulandela. Abantu kabalandeli ama-regulation lafakwa nguhulumende, ama-lockdown regulations. Abakulaleli lokhu abantu, balokhu besenza ivikoroni bephefumulelana eduze khonapho. Yikho-ke umkhuhlane njengoba iflu inje hayi zamemetheka kathesi ngalesi sikhathi.
Udokotela Solwayo Ngwenya ungumqondisi wenhlelo ezijiyeneyo Empilo Hospital koBulawayo. Kusenjalo kulabanye abantu abalokhu betitibele ngokuphiwa kukadokotela obhadaya moyo imvumo yokuthi ahlawule isibambiso sebheyili kulandela ukubotshwa kwakhe kucatshangelwa ukuthi wachaphaza ihofisi yakhe njalo wenza ungethembeki ngokuvumela ukuthi inkampani Drugs International okanye ilabaqondisa abadlelana lomdeni kamongameli Emmerson Mnangagwa bethenge okokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 kungalandelwanga imithetho kahulumende. Omunye wabaqondisi benkampani le uDelish Ngwaya usentshelongweni lapho amelele ukuthoniswa icala lokungethembeki. Uhulumende uyakuphika ukuthi uNgwaya labanye bakhe abalobelana isivumelwano lohulumende esifika izigidi ezingamajumi ayisithupha zamadola badlelana loMnangagwa. Okwamanje uDokotela Moyo usendlini yakhe kulandela ukuvunyelwa kwakhe ukuthi ahlawule isibambiso sebheyili. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana J Moyo ingcwethi kwezombusazwe, lomnumzana Joseph Juma webandla lezanu PF kanye nonkosazana Barbara Tanyanyiwa olwela ilungelo likaZulu. UJuma usungula lolu daba.
So yena ubaba lapho uyozama ukuthi ezama ujustify into engekhoyo ethi no upresident ngoba upresident laloba ngubani umuntu uyabe happy ukuthi ethatha ipicture la. Singakhangela i-corruption everywhere eZimbabwe, igombolozele i-corruption. Ungakhangela kunesikandala lesi-COVID-19 esi-drugs like ikhampani abathenga khona i-equipment ye-COVID. Abantu laba bebonakala kuma-pictures weloMnangagwa from 2019. UMnangagwa wazikhulumela layo wathi i-drugs it's $60 million. So ngabe lokhu president inamanga yini ngoba kukhanya ngabantu vele olobudlelwane nabo lapho. EZimbabwe kune-corruption eningi kakhulu. Bengazama ukuyishuka khotha abantu bethi hayi upresident akekho, upresident umsura, upresident uyazama lokhu lalokhu. Akusilo qiniso lokho.
Kolide ngamafitshane ngamphendula ubaba.
I-corruption ayikho. Njalo asifundi justifya kumbe ukuthi siyibambathe kumbe siyivale. Kodwa engikuthileyo mina ngithe kaningi-ningi abantu laba abakwenzayo bakwenza ngemva kokuthi nxa njengoba kunokwana kutshoyo umntu esethethe ipicture nopresident kumbe esefiwaxhumilezela upresident sihamba ngani ngemuva esesiyayithushela abanye laba abancane bamaminista ushiya phansi ngale ukuthi mina vele ngihlelana lo president andabona umuntu lwana vele lasehluka sekuthilesa into engayisiwo then i-corruption isiba khona. Lokwana into ekhona ekhodo endiyikho mina ngithabile lwana undoda we-drugs ukuthiwa ubajiwe waya elokuzeta ecourt ukutshengisela kona next time ye ungasondela phansi kukapresident kodwa ungathathi i-advantage yokuthi usenze into engasiyo ngenxa yokuthi kona wena ube lethuba elokuthi ukhulumisana nopresident kumbe uthathe ifoto laye kumbe ulobudlelwane kumbe ungumzukulu wakhe kumbe ubani wakhe. Akumelanga kube yinto ekwenza ukuthi kona ucinisele into engayisiyo. Upresident galasdinyekosekutezi-corruption why would he want to be corrupt evele ngupresident welizwe lonke yabo. Kodwa abaseduze kwabana kumbe abanye abafinyelela ukufika besenza into ezinjalo yibo abasuke besebehamba ngale sibe-misrepresentative. Abanye bebe bezomtshela into engayisiyo. Sesikubone lokhu kaningi kathesi sikhuluma ngendaba egothini mall labantu eterminus labantu babuye abantu bathi sinemali sicela imali zethu lokhu lalokhu kodwa kathesi sokuphuma utona imali zakhona kazikho. So they misrepresented us. That is, immorally, it was stand still. Since then, there were NRZ in the Babu Yafu, but the money in Gaga, very successful, Ulanu, as a Buga, as a child, that rapper, that yeah, about the children actually saying, Engolulu, and but can you know? Namanga for the CMDA at the Kuluma. So a lot of people who come by the, in this representation, Abanya Benzama corrupt activity. And then says to the black out, let's not just generalize for the president to corrupt. Why would the president want to be corrupt when he's running the country already?
Yes,
I was. Say, hold on,
yeah.
sale kube mkoka ngikuthi kona bona laba abakwenzayo asiba tukeni siba mele esiba pake tukeni lapha siphile ngabo bona labana hayi kona ukuthi sike sinokusibambatha izinto sithi hayi ere system corruptive eka de corruptive sike laba bona bona lapho bathu sisebenze ngabo ngikuthi tethi isilungile
siya kumama uBarbara Tanyani wa eBritane
abalandaba labantu kids bachontsha izimali bachontsha baze bachontshe nemali zeprofit ukuze ubone ukuthi abantu labo vele abalandaba labantu sebeyimuli zabo yizo esezinothile abantwana babo basebenothile umnangagwa yena ngokwakhe uyisele lukhulu lokuqala okumele ukuthi nga uyazithuza njengomuntu omdala achiyane lento zokutshontsha lezi akhokele ilizwe lelibuhle abantu bade basuthe ngathesi imali ze-covid okwakuthiwa zizanceda abantu abadubekayo la akula mali esihambile umthuli ncube uyazehlulekela laye kumele ahambe uminista kwe-health umoya uyazehlulekela kumele ahambe njele bonke bamele bahambe dube because they are just useless
kolide umzini lapho umama uTanyani wekhuluma akuphose lakho ngamakutshana kolide
Ngiyabuza umama uTanyaniwa nayo ubeka imbono yakhe ngendlela abona ngakho kodwa ngizaphinda ngibuyele entweleni ngiyishilo leyana ukuthi kona kuqakathekile ukuthi nxa sifuna ukuthi kona sithole i-solution to any problem sikhangele i-rocodile ngendlela epheleleyo yena umuntu omdala phela kasoze akhangele ama-lezinto zonke bakhona abantu abakwenza imisebenzi kaleyana ama-nine ministries kusiya phansi kusiyafika khonani so bona labana abantu ngale thina sizalokubana sebesenza into engayisiyo lokhu kukhulumela ezinto ividiyo le esekuleka ukuthi bona upresident wathi kona i-drasi yesisteme esistemile I am very sure indaba abayifikayo naleyo bayitsho kuye nayo ekhulume ithaba ukuthi sina abantu besenza into enje kangaka asikubikezi ngaphi esizweni sonke ngaze ngawukhulume kekeza
siyakuzwa kolete
wonke umqedo kunapho wakhuluma ekwazi imidia ikhona wonke umuntu khona so itis something ayeyibikelwe ngendlela leyo kodwa sokuphuma ngale labana abantu asebeyenza ama-netcasis ngoba yena kupresident kodwa ngasuze ahambe yosea i-contract ngale phansi ngale phansi thina sizokuna yinto abantu esizikhathe sizana and deal with that and deal with it decisive ukwenza ukuthi kuphele kungaphindwa futhi that's all I'm trying to put across
angela umnankakho wathi yenziwena wathi yena they are targeting ama-criminals that were around urobert mgabe urobert mgabe sowafa ama-criminals laba babewaqambile lokhu ekhona they are walking spot free okufunira babanjwa kathesa sikwazi lokuthi bayangathi betshontsha imali zonasa imali zezisebenzi for that matter siyakwazi ukuthi babuthuma uyakapula vele ngathini njengoba ekapula yekuright adifferent party yakhe ojonathan moyo babesenza njalo namhla bathini akusebenzi lokho uyayithanda ipati yakhe uyayithanda kodwa asikhulumeni iqiniso sikhululeni ilizwe lezimbabwe abantu bayadubeka dube whether siyafunda kumbe kasifuni
usis barbara ngabe kwazi kona angikabuli lutho njalo angidifendi lutho ngikhulume udala ngathi i-corruption ikhona siyakwazi and ngaze ngathi mina ngabe kuya ngami ngaba abantu laba abayenza i-corruption vele bafakwa in front of a firing squad vele kuhle kube lindzwaba ngoba ibasi baza basibulala so konke lokhu siyakuvuma kodwa mina engithe khona singagcoli ngakho lupho ufuna ukuphenta into le ngebrush nje enkulu ukuthi hayi ungathi upresident nakangukorapti uwenzele othi uthi kukorapti
ubaba ngezeze vuma iqiniso ukuthi ethi upresident wakhe uyaluthi yinto esiyaziyo leyo lowo abamvaleleyo manje babudube ikuzama nje ukuthi sithembe ukuthi hayi bayenza umsebenzi okufanele bewuyenze bayabe bemvulile bayenza lokho okuthiwa yi-catch and release bazomkhipha uyekele ekuhambe nomuntu
ngasekudala
ngoba ulobu dlelwano lomnankakho
yenza futhi kathele kathesi ngikhangele i-informal sector isisile abantu bayangafeza izini ngendlala silama-minerals agcwele ilizwe lonke kodwa siyahamba
lapha sizwe umnumzana J Moyo ingcwedi kwezombusazwe umnumzana Joseph Juma webandla lezanu PF lonkosazana Barbara Tanyaniwa olwela ilungelo likazulu bexoxa le studio 7
umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele nakuTwitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 laku 15460 kilohertz shortwave. Singakangeni kusigaba esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwaminya amazwe amafitshane. Inhlanganiso ye-Africa Center for Disease Control ibika ukuthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 297,352 asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuzwekazi le-Afrika. Phakathi kwabantu laba abedlula inkulungwane ezisikhombisa 7,925 sebabhubha, kuthi njalo abedlula inkulungwane ezilikhulu namashumi amane 142,745 sebasila. Umongameli Donald Trump izolo wenze umhlangano edolobheni leTulsa loba nje abezempilakahle bebemcebise ukuthi kuyingozi akwenzayo njengoba kukhanya likhuphuka inani labantu abalomkhuhlane weCOVID-19 kwele Melika. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, kuphukela phambili sixoxa ngodaba lwamalobolo ngilo baba uMnqondo Banzi Magonya lo mama uSheila Sibanda. Lezi zingcwethiko zamasiko esintu.
Umnyama esibe lawo yikuthi iZimbabwe itheyona ivele iqala ukuba khona sibuswe ngumuntu obengafuni ukuthi silondoloze amasiko, ngoba ukulondoloza amasiko ethu lokuzamveza ebantwini ukuthi yena vele kanti imvelaphi yakhe ikuphi. Into yakhona iqhubekile yaze yafika lapha esikhona namhlanje mfokamthembu. Kumele ukuthi thina njengabazali sibe ngabantu abakhusela abantwabethu ukuthi nxa kuthiwa ngilindebele silo mdabu kwakwethu sile sintu sakwethu, umntanami aziqhenye ngakho, nginike izizathu zokuthi aziqhenye ngakho umntanami. Abantwana bezinkanyezi
ye masibanda khonapho ke ukuba abantwana bezinkanyezi siyakubona, kodwa ke bakhona yini abesifazana abazafuna ukuthi balotsholwe? Kumbe ukuthi uzilobolela ngakho kambe ukuthi ungazilobola? Masibanda,
awuziloboli Dube. Into ebulalayo ukuthi sokunemali kambe ngaba kuthiwa kwakuzinkomo asithi ngiyazilobola mbenza zikhipha yini inkomo esibayeni sakithi ngizikhandise kulowo muntu zibuye futhi zibuye futhi bek. Bakhona abantu abadala, asukuthi abantu abadala sebaphele emhlabeni, bakhona. Akuke kuhlale phansi sike sibuyeleni esintwini sethu, kuhlale phansi kulandele amasiko wethu, siyekele ukuthathwa ngumhlaba.
Ye asithi-ke Magonya khonapho-ke nxa sikhuluma ngodaba lolu olokuzilobola kumbe into ezinjalo, kambe amalobolo kudala ayangabekelwa ukuthi ahlale khona ukuthi phela nxa ukhuluma labokwazala khona ngapho liyabe lixoxani ngaphandle kokuthi bathi awu phela Magonya akwagqekvele ukulobola sula amalobola likhulume likholisa kunjaya kwakunganjalo kudala?
Bekungenani lokuthi impofu kumbe ngumuntu ocekileyo bekuthi ngikhiphile izinkomo mbe kangikhiphanga. Nxa sengithe ngazovela bangimukela kwabizwa inkomo yohlanga, kwabizwa amalobolo, sengingumntwana ekhaya, sengimukelekiwe ekhaya la. Kodwa ubudlelwano bami nabantu bakobamazala kumele ukuthi ngibuzwisise ngale indlela. Umamazala kasomama, ubabazala kasobaba wami. Ubudlelwano engiba nabo kumele ngiku-understand ukuthi ngingumntwana lapha ekhaya njengabantwana bonke, kodwa uma umuntwana behlukile ekhaya la, umamazala ngihlonipha ngizule abanye abantwana bekhaya lapho okuyikhona okwenza angabe ngumama wami ngoba inhloniphe ngini kumamazala ezule ngini kumama ongizalayo.
Ethelelithuba ukuthi mbonge umama uSheila Sibanda lo baba uMnqondo obazimagonya lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Sokwesikhathi okwamanje sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo 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 zimpapo muhle mthwakazo muhle yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayigobe. Namhla kuhlelo sithinta udaba losuku lwe-Father's Day. Sithinte abanye abalaleli bethu kuWhatsApp salicela ukuthi lisithunezele imilayezelo lisitshela umbono wenu mayelana ngokuqakatheka kosuku lwe-Father's Day. Lawe ulapho ukuphosela amazwi akho, ulapho ukusithinta kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Asizweni ukuthi abalaleli bethu bathele.
Ngiyabonga abalandeli kukhonjozwa ukuthi i-Father's Day engakwazi ukuthi i-Father's Day. Ngiyabonga, ngiyabonga, ngimkhumbula kakhulu ubaba wami owangizalayo engasekho so adlulezeni. Ngiyugcinekile ncuke. Ngiyabonga.
Salbonani basakazi linjani, igama lami Nubusane wakosibanda ekhaya kulapha enkaya kwaSikhobokho. Ngidlulisela ukubonga kakhulu kubaba wami owangizalayo uThaweni Sibanda. Kodwa ke noma kwakunzima ukusikhulisa kodwa ayisikhulile manje. Siyabonga kakhulu baba, kuningi esikufundileyo kuwe and kuningi esisazokufunda kuwe. Sanibonani basakazi kwestudio 7, basakazi abahle esibathandayo. Lona okhulumayo ngumahlulizitha zimfungele mfoka amashelela, ngisuka eLupane endaweni yaseDandanda ku-PH 77. Ngithi nami kowami ubaba ozala mina umfoka amashelela mfoka amaginyi phepha, ngithi kuyena happy Father's Day kubaba wami. Ngenhlanhla ke usaphila, ngiyamthanda ubaba ngoba wangikhulisa ngendlela yenhlonipho, ngendlela yokuzehlisa, ngendlela yokuzithoba, ukuhlonipha abantu besifazane, ukuhlonipha abanye abantu, ukwazi ukuthola usizo emphakathini.
Linjani basakazi, igama nguPaul Ndlovu, umfana waleflaphozi kwagodla kwamahlaba ithwani wavula mpondo mathi wavula kuvaliwe. Mina ngelanga labo babo yaze ngithanda ukufisela ubaba wami masowasithiya, baba musitiyela sitiye ngoMay mhlaka 17 May. Kodwa-ke ngayilala kahle qhawela amaqhawe, ungenze ngaba yindoda emadodeni ngoba lami nginje sengubaba senginabantwana ngenxa yothando lukababa wami.
Hayi, siyabonga mthwakazi omuhle, kodwa isikhathi yiso esingasavumi. Sesifikile emaphetheleni ohlelo lethu labasakhulayo. Lami ngifisa ukuphosela amazwi ami amafishane kubaba wami. Mdala Siziba Msayigwa Vekithemba Hove, kuwe mdala ngithi ngiyabonga, happy 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 Father's Day, ngiyakuthanda ngempela. Zulukandaba, sesiphetha-ke uhlelo lwethu labasakhulayo. Msakazi omuhle, sohlangana ngolwesibili kuhlelo T-Connection khonapha emsakazweni we-Studio 7, 8 to 9 PM. Zulukandaba, lingakhohlwi. Abafisa ukunixhuma lilakho ukungibamba ku-Twitter kanye laku-Instagram @BigMy3BIGMYKE3, yona username yami. Kwanelokwa namhla, olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Sohlangana ngolwesibili. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Sike sizwe esikuphathelwe nguntungameli Nkomo lamhlanje kwezokholo lwesiKristu.
Yeah. Siyalamukela kuhlelo vuselela umoya ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami ngontungameli Nkomo. Usiphatheleni mfundisi.
Namhlanje sizabuyela njalo njengoba sike sathinda iviki eliphelileyo encwadini kaJakobe isahluko sesithathu. Nanta sizayithatha ku-7 siye ku-10. Lapho kulamazwi athi, ngokuba yonke imvelo yezilwane nezinyoni nezikhasayo neziselwandle iyathanjiswa, yebo yathanjiswa ngemvelo yabantu. Khepha ulimi kakho kubantu onamandla okuluthambisa, lunguvubi obuyaluzayo lugcwele isihlungu esibulalayo. Ngalo sibonga iNkosi, nangalo siqalekisa abantu abenziwe ngumfanekiso kaNkulunkulu. Emlonyeni munye kuphuma ukubusisa nokuqalekisa. Akufanele bazalwane ami kuba lokho kube kanjalo. Umthombo uyakhipha yini amnandi nababayo emgodini munye na? Laba uJakobe uloke eqhubeka ngendaba yokunanzelela ulimi lwethu. Kuthiwa zonke inyamazana silakho ukuzithambisa, siyazibona inyamazana esihlala lazo, siyabona ngitsho abanye kwamanye amazwe njengoba India balakho ukuthambisa inyathi idonse ikhuba. Thina kithi laba inyathi ihlala egangeni. Siyazi ubana izinja ezizifuyileyo zenza izinto ezingumangaliso. Siyazibona lalapha zidinga ngitsho le ntoto ayifihliwe xa sichaba emingceleni kumbe kudingwa uluhlo olucacileyo. Inja ilako ukubana yenze ukwedlula umuntu ngokuvumbulula lokho okudingwayo. Ngobana ilako ukubana ithanjiswe kodwa ulimi lomuntu kalithambiseki. Abese sithi uJakobe kodwa into enkulu ukuthi ulimi lolwesilalo kalwakhe kube lulimi oluleta uthando, ukubekezela, ukwelapha, ukupholisa amanxeba angaphakathi ebantwini. Ngaphezu kwakho konke, ulimi lwethu kaludumise yena lo owasidalayo wasinika impilo, ukwenzela ukubana sazi ukubana nguye umnini mandla wonke, nguye umnini wezinto zonke. Uthi kakumelanga ke thina esikholwa mhlawumbe labangakholwa ukuthi sibe siphunguba ngabantu abangaqedakaliyo. Uyabuza ukuthi kambe emthonjeni kuyaphuma amazwi amnandi lababayo na? Kodwa ke angithi emthonjeni sikhangelele ubana uphume amazwi amnandi. Nxa abantu bekukhangele usiza mbuvula umuntu uma kuwukhuluma, balindele ukuthi bezwe ukuthi uzakhulumani, uzakhupha inkulumo enjani emlonyeni wakho. Umlomo wakho kawuxujwe ukhulume izinto ezakhayo njengoba ngibalisile ngaphezulu. Umlomo wakho kawube ngumlomo odingwa ngabantu nxa ungekho baze batale uba uzibani ukhona, ngabe indaba zethu sezilunga. Hayi ukuthi nxa ukhona waziwe ngokudiliza. Imlomo yethu kayibe ngamazwi amnandi, ibe ngamazwi amnandi endlebeni zabalaleleyo. Asichiyeni izinto ezingazisindawo, asichiyeni izinto ezikhupha ubuntu bethu. Ngisho ikakhulu kini bakhokheli ngezigaba ngezigaba, ubuntu benu kabukho ugqokeni kwenu kumbe ezikhundleni zenu, ingabe yini elilayo? Ubuntu bomuntu kabuphume emlonyeni kuze kubongwe kudunyiswe uNkulunkulu. Izibusiso kazibuyi kwabanye abantu ngoba vele ngabakwazi ukuthi bakhulumane. Umuntu uphonga uphahluka nje uze phonga ukukhuluma lento ezizilayo. Obabamkhulu basifundisa ukuthi le kukhulumeni sibokhetha amagama akhayo, singaphonga ukukhuluma ingabe yini. Nkulunkulu asifisa sinika amandla okubana siluthambise ulimi lwethu lukhulume izinto ezakhayo. Unkulunkulu okuthula agcine alondoloze ulimi lwakho luba ngolokumdumisa lokwenza izinto ezinhle kulabantu abadalwa nguye. Asikhulekeni babathixo ingxelelo emlonyeni wethu kakuphume ukubonga lokudumisa wena. Hlalathi kuzobona naphakade. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Jakelidala Ntukamele Gomo. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi balandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 eZimbabwe. Kusuku labantu abafika phose amakhulu amahlanu 486 abatholakale belo mkhuhlane lo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lesisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.